umphathi ntambo ogadla nezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission umnumzana Vincent Wungwe wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesi sinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Takawafika Zhou uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct the money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa-ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu. Nxa lingazwakananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UZhou uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimela ababalisi.
The other issue is that we have a labor dispute.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi sinengxabano lomqhathi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhathi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathiwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele
emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende ezefuna ukubabambela iholo. Unkosikazi Fihle Nkomo ongomunye wababalisi abakhalela umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi laphakathi thina asisakwazi ukuthi senze njani ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali, ngathi association yena isithi singahambi emsebenzini, manje asisakwazi ukuthi siyenze njani. Sesisesaba ukuthi singabe silokhu singahambi emsebenzini wakhona, izimali zethu ziyakhitshwa zona zivele zizincane.
Kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa ikwethuselwa okwenziwa amalunga abo ikakhulu emaphandleni lapho intsha ezombusazwe ibonakala isezikolo ehlukumeza ababalisi ukuthi babanikeze amabizo alabo abakhalele umsebenzi. Umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi emaphandleni bephulelwa ilungelo labo lokukhankasela iholo elingcono.
Esesihlangane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezijikeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye-ke labokhansela lanye kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebethe babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangazeleza emsebenzini bazakuza bazobadonsa ngamandla langodlame. Lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazo sezilokhu zinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali. Ngale ndlela-ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi, zibe zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo.
Uqhubeke ethi uhulumende usebize umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngehola lesikhombisa lapho ababalisi bazaveza imibono yabo ngodaba lolu. Lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.